Umongameli Mnangagwa uthembise abantu inhlelo eziningi zokuthuthukisa umnotho welizwe ezigoqela ukuphutshisa olwegwayi Shangani Dam oluzalithela iMathebeleland amanzi. Asizweni amanye amazwi akhe ehumutshwa ngumgcini sihlalo weMathebeleland North kubandla leZANU PF umnumzana Richard Moyo.
We shall win the elections on 30th of July peacefully and we rule peacefully.
Ubaba uthi ufuna uthando lokuthandana sambeni kuma election ngokuthula sikhampela ngokuthula
kunaka lokuthi azima demonstration ayi vote mupolitemu polling booth munopinda munhu one at a time apiti demonstration one imi munopinda one muchivotera ZANU PF
pambile ZANU PF pambile kubambana pambile kubambana pambile kuina my elections amanda
yawe
hallelujah basne mandu ayo ngiyabonga.
Esabela abantu inkomo eJotsholo, uMongameli Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi bezigcine kuhle zithuthukise impilo yabo.
You should get three, amatoka zam three, noma ten kumbe, njengezinduna, A2, sibanika 5 or 10 amatokas. After 5 years, these are abantwana kumbe abathathu noma 4. So after 5 years uzabhatala the first one ezinye lezi ezithathu noma ezine ngezakho akuzobhatala angithi. So iprogram enhle kakhulu yokuthi abazali emakhaya, we are empowering the households at home wanamai nabatsha bafana abatsha angithi sazinika izinkomo but not to eat them, no, to breed udizihande angithi
ebonga amazwi kamongameli Mnangagwa. Unobhala webandla leZANU PF umnumzana Obed Mpofu ukhulume ngodaba oluhlupha kakhulu eMathebeleland.
Bakubonga ngakho konke okwenzela ilizwe le ngenyanga ezingu-6 edluleyo. Kodwa into abayicela amayouth baba yikuthi khona kungcono kakhulu ukuthi ngabe lichatha amayouth akhonapho kulokuthi kulethwa amayouth abangangasoba lapha nxa imisebenzi ivukile. And wakhuluma ngakho ubaba ewange wathena watshela i-management yezesa, watshela i-management yekorari, wathi nxa kusenzakala yonke intuthuko esigabeni kumele kuqhatshwa abantwana bakhonapho. Izinduna lazo ziyakhala zithi kulezilimo kodwa nxa sebelimile inyamazana zifike zidilize konke lokhu bengazuzanga i-compensation. Konke lokho ubaba uthi uzakwenza ukuze kuthuthukise isigaba sakithi.
Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU PF ebezikulo umhlangano zigoqela umnumzana Constantino Chiwenga, Sivusiso Moyo, Angel Petru Geje, Jacob Mutenda, Sthembiso Nyoni, Kane Matema, labanye. Ngakwelinye icele, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ube lomhlangano ofanayo eMtasa Central lapho athe belokhu belwisa ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iqhube ukhetho olukhululekileyo. Ngimele iStudio 7, ngikhona pha eWashington, ngingusithandekile Mhlanga.